lami ngibonge ijaheli dala uChris Kande ngokusethulela indaba ngolimi lwesiNgisi. Lingaba litshona njani imthwakazo omuhle, siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 19 ngoNhlolanja 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Wola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina singama youth ezanuPF, singaphansi kwe leadership ka baba uMgabe, unjalo into zama factions leza asikho lezo. Thina si supporta ihulumende obuswa ngubaba uMgabe, sile one center of power, yi leadership. Esihamba la yi leadership esi supporta yakhethwa ngubaba uMgabe.
Abasakhulayo bezanuPF bathi kabalahlangothi abalusekelayo phakathi kwamacela amabili akuleli bandla alwisanayo.
Imali engena ekwenzeni ama-birthday lawo ikhanye nengakhulu. President wethu sekhulile aluba khathesi ngama-birthday yakhe kumba abantu yakhe isikole esiyi-1 kube nguye onika back to the community ngenxa yempilo yakhe.
UZulu uthi uthukuthele ngokusetshenziswa kwemali enengi ukwenza idili lokunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe lona ilizwe libhekane lendlala. Kuhoza Friday, silomculi we-Afrofusion, uMzo 7. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Lokhu kuvezwe ngunobhala wohlangothi lwabontanga lolu, uMnumzana Phuphurayi Thugarepi, emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe esigodlweni seZanu-PF okwazisa ukuba asekusimo bani amalungiselelo.
Uxolo ngalokho mthokazi omuhle, siye kudaba lwethu lwakuqala. Abasakhulayo bebandla leZanu-PF bathi kabalahlangothi abalusekelayo phakathi kwamacele amabili alwisanayo ele-G40 lelinye elibikwa lisekela uMnumzana Emerson Mnangagwa ele-team Lacoste. Ele-G40 lona libikwa lisekela unkosikazi Grace Mugabe. UMavis Gama uyalandisa.
Lokhu kuvezwe ngunobhala wohlangothi lwabontanga lolu, uMnumzana Phuphurayi Thugarepi, emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe esigodlweni seZanu-PF okwazisa ukuba asekusimo bani amalungiselelo edili lokunanza usuku lokuzalwa likamongameli Mugabe elizakwenzelwa eGreat Zimbabwe eMashingo.
You would understand that there are issues that are said around and people being given certain.
Liza nanzelela ukuba kunengi okukhulunywayo abantu bengeniswa kumaqembu. Ngizathanda ukukubeka kucace lamhla ukuthi njengohlangothi lwabontanga kasila qembu esikilo njalo esililandelayo.
Ibikhona inkokheli yonke yalolu hlangothi okubalisa obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosazana Evelyn Mpofu ogcizelele okuthiwo nguThugarepi.
Thina singama youth ezanuPF, singaphansi kwe leadership ka baba uMgabe, unjalo into zama factions leza asikho lezo. Thina si supporta ihulumende obuswa ngubaba uMgabe, sile one center of power, yi leadership esihamba la yi leadership esi supporta yakhethwa ngubaba uMgabe. Sithakazelela lokuthi laye uPhuphurayi Thugarepi uChef wethu esilaye wa-appointwa ngubaba uMgabe, embonile ukuthi ule zinto angazenza, embonile ukuthi ule view yokuthi angasithungamela njenge-youth league.
Wasola indlela ezinye zentatheli izindaba eziloba ngayo uMampofu ethi kungabajabulisi ukube lokhe zilulaza inkokheli yebandla lohulumende.
Njalo okunye obekuqakathekile kakhulu indaba yemidiya, ukuxwayisa kakhulu ikakhulu kithi abatsha ukuthi singafithi kumidiya. Ikakhulu simele wonke umuntu ohamba odlula kumidiya kumele adlule through i-Secretary for Information and Publicity sibe kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Angakhulumeli i-youth league, bona bengazange bakhulume into engazange ikhulume, ukuthi imidiya ibe kwazi ukuthi i-stance se-youth league simingaphi. Okwakathesi thina we can't fight war veterans and we will not fight them. Thina singabantwana bama-war veterans silapha, thina ukuze sibe lapha kathe sisibuse yiwama-war veterans, so there is no way lapha singalwala ukhona.
Lolu hlangothi lwabontanga yilo luqoqa idili lokuthakazelela usuku lokuzalwa kukaMgabe. Inkokheli yalo ilandule imibiko ethi ubanjwa ngamandla uZulu weMashingo ukuhlawula imali ezasetshenziswa kulumcimbi wokunanza ukufikisa kwakhe iminyaka engamachumi ayisichiyagalolunye lambili 92. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Imbiko esanda kuyamukela ithi umongameli Robert Mugabe wethulele ilizwe umbiko oqakathekileyo wesiphangiphangi ngokuphathelane lokwenzakala kubandla lakhe leZANU-PF esola esinye seziphathamandla zikarhulumente wakhe umnumzana Christopher Mutswangwa. Umgabe ubikwa exolise ngokuphathwa kubi okwenziwe abalwa impi yenkululeko ngamapolisa eHarare izolo lapho aphoselwe khona intuthu ehitshayo njalo batshaywa kakubi ngamapolisa bebuthene besola ukwenzakala kubandla leZANU-PF. Izizalwane zeZimbabwe zithi lanxa zingeke zenqabele umongameli Mugabe ilungelo lakhe lokunanza ilanga lakhe lokuzalwa kubaphatha kubi ukuthi kusetshenziswa amaqubaquba ezimali ngesikhathi ilizwe libhekane lenhlupho zokuswela ukudla. Inotho yelizwe iqhubeka ipili kanjalo ibandla elibusayo elijikelana inyoka ephilayo. Kubika uNotando Spanda.
Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukunanza ilanga lakhe lokuzalwa ngempela sonto elandelayo eMaswingo, okukhangelelwe ukuthi idili lakhe libize phose isigidi samadola, i-$800,000. Idili leli liza kulexuku labatsha elithi ilanga lokuzalwa likamongameli, mhlaka-21 Nhlolanja, lenziwe ilanga lokuphumula, abantu bethakazelela konke abenzele khona, lokhu waba yinkokheli yaleli lizwe. Unkosikazi Noma Sokhela, isakhamuzi, uthi ukuphathwa kwedili leli kululaza ukuhlupheka kukaZulu oswela khona ukudla phakathi kwendlala le ezingene yaqothula eZimbabwe. Kodwa uthi uke wezwa kuthiwa kuzalungiswa imigwaqo eMaswingo, okutsho ukuthi engxenye leli dili lizatshiya intuthuko.
Ama-birthday ka-president ukuthi khathesi awavumelanga awayenze ngoba imali engena ekwenzeni ama-birthday lawo ikhanye nengakhulu. President wethu sekhulile, aluba khathesi ngama-birthday yakhe kumbe abantu yakhe isikole esiyi-1 kumba yakhe isibhedlela kube nguye onika back to the community ngenxa yempilo yakhe.
Esinye njalo isakhamuzi, unkosikazi Trimo Mpofu, uthi bona bazwa kuthiwa abantu bathathelwa izimali kuthi bebaphe ukuze kuphathwe leli dili, bona bevele bengelala mali yokupha abantu ababo ukudla. Iminyaka yakhe ingabe similutshwane eseleyo, kodwa lokhu akutsho ukuthi aqedise imali yonke eseleyo kuthakazelelwa elakhe ilanga lokuzalwa ebantwini abangazake bathole sona isiwiji kumalanga abo okuzalwa.
Abantu bayahlupheka, izimali kumele zingena, abantu bayatshaya ama-donations for i-birthday ka-president, kodwa ziningi izinto ezidinga imali emphakathini. Kulabantwana abangakwanisi ukuya esikolo, kulezintandane, kulabantu abadala abahluphekayo, ukuthi nga at least iyathathwa imali yangkhona isetshenziswe ezigabeni ezitshiyeneyo kulokuthi kube yimali esebenza ukwenza into yomuntu oyi-1. It's unfair.
Ocubungula ukubusa kwelizwe, umnumzana Joel Nkomo, uthi ukuswelakala kokudla elizweni, ukuqhubeka ukugugudeka kwenotho yelizwe, kanye lokudonselana ebandleni elibusayo, kwenza kungazwisiseki ukuthi kungani kuqhubeka kumalungiselelo okuphathwa leli dili. Uthi kamfiseli ukuthi angathakazeleli ilanga lakhe, kodwa ukukwenza ngendlela ebaluleke kangaka, kungani uhleka labo abaswela yona indibilithi yokuziselela.
uZANU-PF kuvele kule ngxabano abathakazeleli ilanga leli ngokufanayo njengeminyaka edlulileyo. Sibona ama-ovets athunyelwa amapholisa eHarare, ukungazwani i-faction ekhona kuLacoste laku-G40. Kulokuxokozela kakhulu okwenza ukuthi noma ethakazeleli ilanga lakhe lingabi lesi sindo njengeminyakeni.
abasakhulayo babikwa bexwayiswe ukuthi badinge inkulungwane ezingamachumi amathathu zamadola, i-$30,000 ukuphathisa kuleli dili phezu kwephose isigidi esidingakalayo. Kukhangelelwe ukuthi kube le khekhe lesisindo seminyaka yakhe, i-92 kg, kungakhathalekile ukuthi lapho okuphathwa leli dili imaswingo uMangoye uvele uselala eziko. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, nginguNothando Sibanda.
Kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa lamhlanje zihambise ugwalo lwezikhalazo esigodlweni sommeli weZimbabwe eSouth Africa zikhonona ngokusetshenziswa kwemali enenge egigini lokuzalwa kukaMgabe. Zithi imali le kumele isetshenziswe ukuthengela uZulu weZimbabwe olambayo ukudla. Kubika uBenedict Nhlapho.
Inhlanganiso lezi zichaza idili eliqoqwe yiZANU-PF njengokudlaliswa kwemali, ubuchapa, ukunganaki, lokwehluleka ukubusa. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi kwethusa ukubona umongameli siba lesibindi esingaka esokuthatha isigidi samadola ezijabulisa, kukanti izinkulungwane zabantu elizweni basendlaleni esabekayo.
Besicabanga thina ukuthi nxa engubaba welizwe othanda abantu kumele athathe $800,000 leyi bathengele abantu ukudla, bengakhethi ukuthi ubani ngwaliphi iqembu, banika abantu ikakhulu abantwana labomama, ikakhulu omama futhi abazithweleyo abahluleka ukuthi badle.
Uhulumende usanda kumemezela ukuthi udinga amadola ayibhiliyoni lengxenye $1.5 billion yokudingela ukudla abantu abedlula izigidi ezimbili $2.4 million abadla imbuya ngoluthi ngenxa yendlala kaEl Nino. Inhlanganiso yeUNICEF yona ithi kudingeka amadola ayizigidi ezilijumi lambili $12 million eyabantwana nje kuphela sebesidla ingqoqo zomlomo ngalindlala. Umgcini sihlalo weMDC Green kwele South Africa uMnumzana Leonard Dube uthi uMgabe usaselalo ithuba lokuvimba ukuchithwa kwale mali ukuze isetshenziswe ekulwiseni indlala.
Akunakudla emasimini kuyasha, izifuyo ziyafa, ubone umuntu omdala ahambe kweleka imali eziba ebantwini, lezo mali okumele kube ngazifida lawo mafamily, yena uyazithatha ayenze leyo bash yakhe.
Lezi nhlanganiso sezilobe ugwalo lwesikhalazo zalusa eofisini yomeli weZimbabwe kwele South Africa. Umkhokheli webandla leLiberal Democrats kwele South Africa uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kusegcikene okumtshayeli wethalakitha okumunyethwe yilolu gwalo.
Into esifisayo nje ukuthi bavale nje, bachithe lento, bathathe le mali bayifake kule 1.5 billion abathi yadingeka ukuthi abantu bathole ukudla.
Isiphathamandla sebandla lezaphu kwele South Africa uMnumzana Future Msebele yena uthi kuyadanisa kakhulu okwenziwa uMgabe lebandla lakhe.
Kubi kakhulu because i-drought ekhona kungasi-drought kuphela, iZimbabwe almost yonke i-system ekhona is collapsed. I-health sector i-collapsile, educational sector i-collapsile. Imali leyo ibingasetshenziswa entweni engcono kakhulu kulo birthday, yokucelebrate i-birthday yomuntu oyedwa.
Inhlanganiso esekela ugwalo olusiwe ofisini yomeli weZimbabwe kwele South Africa zikoqela ezombangazwe e-Liberal Democrats, e-ZAPU, e-Zimbabwe Communist Party, AMDC Green, lenhlanganiso zikaZulu ezibalisa eZimbabwe Community in South Africa, MIWUSA, leZaru. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Iziphathamandla ezibona ngokuphehlwa kwamandla kagetsi eCariba zithi nxa izolo lingasananga kunyanga eziyisithupha ezilandelayo ukulungiswa kwamagetsi kuleli damu kuzamiswa ngoba kuyabe kungasela manzi. isiphathamandla seCariba Power Station umnumzana Kenneth Maswera utshele intathelizindaba lamhla ukuthi amanzi akhona okwamanje ayisilinganiso sokulitshumi lambili kuphela ekhulwini i-12%. Sixhume isiphathamandla se-MDCT unkosazana Tabita Khumalo yena othi lokhu kutsho ukuba ukusilela kwamandla kagesi kuzadlondlobala ngamandla.
Leli daba yiyo okuthiwa yisindaba senduli ngoba okusekukhona lapha yikuthi thina eZimbabwe udaba lukagesi kumele sihlale sikwazi ukuthi singabantu asebezahlala eminyameni laba abadubekayo kakhulu isebenzi yaziholi kabatholi into sokusitsho ukuthi iganga lonke lantoezakhase ogamela inkoni igamela inkoni icine futhi sekufika idezeti okusitsho ukuthi uhulumende wezani uvele usehlulekile ngoba ngangabanye abantu babekwazi ukuthi kuzaba le drought kwakumele sikulungiselele kukhona kokuyintitsha ukuthi i-drought yakhona sisenzele ukuthi uzula angakagqitshwa ludaba lkanajesi.
Singasola uhulumende yini lapha Makhumalo njengoba usitsho ukubana okubangelwe kungani kuhle kwezulu?
Kumele simsole ngoba sonke besikwazi ukuthi unyaka wanale kuzaba kule drought. So ngathi uhulumende ngohulumende ozwela uzulu ubuhlungu kwakumele silungiselile sifake imigoqo ezaphathisa ngodivele ngaleli asikhangele kakhathesi abantu ngabanazo ukuthi kodwa uhulumende bekwazi ukuthi uzulu asezelile. Anti ngathi uhulumende olalela abantu ngawathi aqalise ukuthi aqalise ukuthenga umumbu efaka kumasayile ukwenzela ukuthi liwo khona ukuthi phele udaba lwekhariba sonke siyalazi ukuthi vele luvelelangana okutsho ukuthi kumele ukuthi sivuse iwandi isebenze sibili 100% kodwa khathesi ngahambe iwandi kuzadana udana ngisifonisiwe kathesi uyahawulisa okusewandi kholari lapha sokutsho ukuthi kunamathelevisi ethu awuyihambi ukuthi kuzeleka abasebenzi and sonke siyazi ukuthi iminyaka yakhona ukuthi abelokhu esebenza kuyadlula okwakusitsho ukuthi nxa kuwukuthi uhulumende uyaplana kwakumele ahlale phansi akhangele i-lifespan yamathelevisi ewandi aqalise ukuthi abelungisa mbija nambijayo ngesikhathi isikhathi lesi sifika ngabe siqedile ukuthi senza umsebenzi kalawo mathelevisi kanti kuya kunjenje lawo vele ayadiliva.
Unkosazana Tabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Isaziso esiqakathekileyo. Sithanda ukulazisa abalaleli ukuthi iStudio 7 isiguqule indlela elilakho ukubala, ukubuka kanye lokulalela indaba zethu enkundleni zebulenjini kuwebsayithi yethu ethi voandebele.com kudesktop lakumakhalekhukhwini. iStudio 7 izaqhubeka ilwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe kanye lemhlabeni jikelele. Kulive talk lamhlanje sikhangela udaba lokubhaxabulwa kakubi okwenziwe ababe ngabalweli bempi yenkululeko ngamapholisa eHarare izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubotshwe abantu abambalwa e-Uganda abagoqela umkhokheli webandla eliphikisayo obencintisa kukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe umnumzana Kizza Besigye. Abantu ekade betshengisela abaphose amatshe benza ama-roadblock emgwaqweni yesigodlo salelo lizwe iKampala kwaba lokulwisana okubi lamapholisa ebajikijela ngentuthu ehitshayo. odinga ukuncintisa kukhetho lukamongameli weMelika emele ibandla lama-Republicans ngomnyaka ozayo, umnumzana Donald Trump usephuselana aqatha lomkhokheli wesonto yeRoma uPapa Francis phezu kodaba lweziphepheli.
Umongameli Barack Obama weMelika ovule ukusemthethweni umhlangano phakathi kwelizwe lakhe lamazwe awe-Asia owe-US Asian Summit eSunnylands eCalifornia, esithi zilutshwane izigaba ezigcwele amathuba entuthuko njenge-Asia Pacific. Ngakho-ke, ukuze eleMelika lalo liphatheke kulawo mathuba akhona, seliphumele izibopho zokusebenzelana kwalo lala mazwe awe-Southeast Asia and Asian. Ngalokhu kusebenzelana uObama uthi kuzathuthukisa amathuba okuqhelisa umsebenzi wokuthengiselana la kwamanye amabhizimusi okuzadalela abantu imisebenzi emihlubulweni lowo owe-Asian. Leminyaka eyisikhombisa edluleyo uthi ibone ukuthuthuka ngobudlelwane bokuthengiselana phakathi kweMelika lamazwe awe-Asian ngesilinganiso sokungamashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55%. Ethi lumhlubulo ukuhlanda lesine phakathi kwezigaba eleMelika elisebenzelana lazo kwezokuthengiselana njalo. Abanini bhizimusi belizwe lakhe yibo abalamabhizimusi amaningi kulomhlubulo osokuncede ukunika imisebenzi ebantwini abasemazweni asathuthukayo awe-Asia. Phezu kwalokho uthe eleMelika lidlala indima enkulu kwezomvikela emazweni la kanye lokulondolozwa kwamalungelo oluntu lombuso okhululekileyo wentando kaZulu. Wapha isibonelo sokhetho lwakule Bema esithi kuyathabisa ukubona lelo lizwe lisenza konke okusemandleni alo ukunika ithemba ebantwini kwezombusazwe. Ukungena kwamazwe anjengeSingapore, Vietnam, Malaysia leBrunei kulomanyano sokuwenze azinikela lokwethembisa kulondoloza amalungelo ezisebenzi kanye lemvelo okuyi ukugcwalisa izifiso lezithembiso zalumanyano zokuthuthukisa inotho yamazwe angamalunga, ukunikeza amathuba entuthuko kanye lokulungisiswa kwenkinga ezingaba zidibana lamalunga kwezombusazwe la kwezenotho ngokuthula kungela kulwisana, kutsho uMongameli Obama.
Lolo bekulutaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kuluwaza Friday lamhlanje si lomculi we Afro Fusion umzo 7 yena oledlalate lakhe elitsha elilesihloko esithi Mogu Village.
Uzalelwe edolobheni lakobulawayo ngomnyaka ka-1991 mhlaziyisithupha kunyaka kaMbimbitho. Ezomculo uziqale ngomnyaka ka-2012 esebenza le Tice Records, njalo ngomnyaka ka-2013 ukhiphe idlalade lakhe lakuqala elithiwa Mogu Nation.
Athi ngikhiphe i-EP yami yokuqala le yanominata for Amazima Awards Best Alternative Album. Hhayi kanti Cynthia Marikanya wakutha zonke.
Umzo uyenza njalo ezomceco, njalo nguye wenza amakawuso abizwa ngokuthi i-Skipper. Nyakenye ukhiphe ingoma ethiwa I Cry Too, layo ekhethwe kumncintiswano weZimbabwe Music Awards izima ngamafitshane ku-Best Single.
My heart is breaking.
igama lika Mzo 7 elokuzalwa ngumzo banzi Mlawuzi njalo abakibo badabuka elizweni leMalawi okuyinto wathi imkhuthaza ukuba ahlanganise amachacho amaningi atholakala kuzwekazi laseAfrika.
Mina ngisuka kwabe Malawi, ubaba wami ngeMalawi, so kuyangi-influensa kakhulu khonophiyana ukuthini imusic yami engiyenzayo iba le more African percussions. Hlanganisa nje ingungu lani lani, yikho lisize isound yami ingani ilezi ngungu ngumphakathi.
Umzo ukhiphe idlala lakhe elitsha elibizwa ngokuthi Mogu Village, lona elilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi Dollar Bag, Selfie Selfie, Dubai, Vuzu, yona icule ndawonye loTerry loPronix kanye lethiwa Another Day. Nangwe ephuma enkundleni yengoma yakhe ethiwa Vuzu, yona ekhuluma ngamagigi asehluphile edolobheni lakoBulawayo esenziwa ngabasakhulayo.
10 by kilometer, Terry! Chronics, Mr. Gaga Gugu. Mama, lava, pati bafuna, siye gufuzu. Pati, hi, statele gufu. Mamuta mfuni next, I'm candile fuzu. Candile fuzu. Mano, friji, chanel, why, faga gufuzu. Ungenza ngingalale ndini vuzu ungenza ntoni ungenza ngingajone ekhaya vuzu ungenza ntoni ungenza ngingalale ndini vuzu ungenza ntoni ungenza ngingajone ekhaya. I'm sorry my pastor, bengibizi ngabo. Hallelujah, amen,
hallelujah,
amen. Satan esendlebeni ufuna Lucifer. Ngafonela uDudu.
Hello uDudu.
Wathi hola ukuphi kaka kuku.
Ngiplomile uDudu.
Sabuya sacwala igubu.
Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanjini.
Ngabona boCherry bangiphasa iduzu. Lo Cherry la wangaya ingudu.
Baba wena
ngadakwa kakhulu ngahamba njengofudu. Ngaqala ukusticker kwatshentsha imudu. Call the government, call the police, bavalele vuzu. Labantwana barudu, bantwana babhizi bajava banudu. Ngase ngithini la bom reba the cut the same flow. Ungathi babhizi baha the same pilido. Ngamasando Cherry bathi my dad is a good
dude.
Nge weekend hay mayuyu mayuyu. Mama laba bathi bafuna siye kuvuzu.
Vuzu
bathi ngi statele kubu. Mama utangfuni next, angithandile vuzu.
Ngithandile vuzu.
Mano chichi channel why faka kuvuzu.
What do my say to the kids behind me? Just cause they're looking like I'm Mr. Grass. Cover the kicks, yeah, I'm turning it up. Look at my own list, it's a suicide. Cuckoo, bang, the new one die. Super, nova, that's how I'm gonna die.
Colita cover the sneak and don't I'm flex.
Flex.
Sub on my game, I'm on your be hating. Yeah, they wanna be me. Running the style of semi, they keep on my hit. Yeah, I'm thinking I'm convinced. Money the fool, I'm top of my hit.
We are not really sure of this generation or of what our kids are really up to. You can't understand them, but they say we should put a stop to this. I mean, every time they are going out, they'll be like,
Mama, laba, bati bafuna, siye kuvuzu. Bati, hi, statele kubu. Mamu tamfuni next, angithandile vuzu. Mano, chichi, channel, why, faka kuvuzu.
was watching ZBC on TSTV.
Vuzu, ngenza ntoni, lizakhumbula amavuzu adumile phela koBulawayo, into zokuganga abantwana beganga. Ngomzoke lo egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngohlelo Woza Friday. Ayike gwane loko lamhlanje zulukandaba lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Okwamanje gwanelo livalelisayo ngontungamilinkomo libelobusuku obuhle.